Tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 24 zibandlela 2023 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje. Wayengumeli wezengeza West Dole lePhalamende njalo elilunga leTCC umnumzana Job Asikhala ufunyenwe elecala lokutshotshozela odlakela eNyathime ngomnyaka ka-2022 ngumthethandaba kamantshi weHarare namuhla. Inani labantu asababulewe ngomkhuhlane wekholera eZimbabwe selikhuphuke laya phezulu kwamakhulu amane phose alengxenye 447 ukuthi asebebanjwe yilo mkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amathumi amabili alekhulu 20,121. IZimbabwe namhla ibambane namazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwemfundo olwe-International Day of Education. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Oyengumeli wezengeza West Dole lePhalamende njalo elilunga lebandla eliphikisayo eleTCC umnumzana Job Sikhala lomunye wakhe umnumzana Godfrey Sithole oyemela isigaba sesithungiza North Dole elifanayo bafunyanwe ngomthethandaba kamantshi weHarare namuhla ebelecala lokutshotshozela odlakela eNyathime ngomnyaka ka-2022 ukulandela ukubulawa kwelunga lebandla labo unkosikazi Mo Blessing Ali. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Bekunyakazela enkantolo kamantshi eRotenro namuhla ukugcwele abasekeli be-CCC kanye lozulu jikelele besithi uSikhala yena osevalelwe okweminyaka phose emibili 1 year 8 months kumele akhululwe. Kodwa umantshi unkosikazi Tafazwa Mithi unqume ukuthi ubufakazi obethulwe ngabathutshisi buveza ukuthi ngempela uSikhala lo Sithole batshotshozela udlakela eNyathime kulandela ukubulawa komsekeli we-CCC unkosikazi Mo Blessing Ali lilunga le-ZANU-PF uPius Jamba yena osowagwetshwa ukudonsa iminyaka engamathumi amathathu 30 years ejele phezu kwaleli cala. Umantshi uthe ubufakazi lobo bukhomba ukuthi uSikhala lo Sithole yibo abaqoqa amabhasi athwala abantu abenza udlakela emfeni ka-Ali. Wengeze wathi njengabantu ababengamalunga ePhalamende njalo besezikhundleni zobukhokheli ku-CCC kwakumele ababili laba baziphathe ngcono ngendlela ekhuthaza ukuthula. Ngokunjalo uthe uzagweba uSikhala lo Sithole ngomvulo ozayo mhla ka-29 kulinyanga. Ekhuluma lentatheli izindaba ephuma emthethwandaba ngemva kokuthethwa kodaba lolu elinye lamagqwetha kaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uchasise ngokwenzakeleyo namhlanje.
Reason for the movement of the matter to the 29th March, the 29th of January, was basically to allow co-casting for Mr. Honorable Sithole to be in attendance as in the
store. Unkomo uqhubeke esithi bazaluphanyeka emthethwandaba waphezulu owe-High Court lolu daba bephikisa ukufunywana kwababili laba belecala kanye lesigwebo abazasetheswa. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalobusiziba yena uthe njengebandla badane kakhulu ngesinqumo sikamantshi lesi.
Lokhu kuyatshengisela ukubana ke njengoba satsho sinjalo sihlala sitsho ukubana eZimbabwe inkinga ekhona indaba yeku-abhuza kwamakhosi ukusekula ama-political scores ngebandla le-ZANU-PF.
Lokhu kusekelwe lilunga le-Job Sikhala Solidarity Movement umnumzana Comfort Mpofu yena othi i-ZANU-PF yiyo ebangela lokhu okwenzakala kuSikhala.
Sibona uJob Sikhala engubaba olabantwana abasafundayo umele belengule yakhe.
Kodwa isikhulumeli se-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira ukulandule lokhu esithi uSikhala kumele amelane lamacala akhe. kusenjalo akasisathathwanga isinqumo kwelinye icala eletheswa uSikhala elokuloba amanga enkundleni yeFacebook lapho abikwa wabhala ukuthi amapolisa abulala umntwana omncane ngemva kwemibiko ayeyethule enkundleni zokuxhumana zebulenjini. Umthethondaba uthe uzakwethula isinqumo sawo mhla ka 7 ngenyanga ezayo ngoba abachuchisi bethe bebengakalungisisi amaphepha abo ukuze udaba lolu luphethwe namhlanje. USikhala uyalilandula icala leli esithi yena kakho lokuba khona enkundleni yeFacebook. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane wekholera eZimbabwe selikhuphuke laya phezu kwamakhulu amane phose alengxenye 447 ukuthi asebebanjwe yilo mkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu angamachumi amabili 20,121. Lokhu kwaziswe ngumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Douglas Mombeshora emhlanganweni awenze lentatheli zindaba namuhla. Asebebanjwe belomkhuhlane kodwa belatshwa abasila bazinkulungwane phose ezingamachumi amabili 19,442. Umembeshora uthe njalo abatholakale belomkhuhlane lo izolo kuphela bedlula amakhulu amabili 205 ukuthi ababulawe ngumkhuhlane lo izolo bayisithupha. Wengeze wathi isihudo sekholera sesisabalale ngelizwe sahlasela eziqintini ezingamachumi ayisithupha 60 district, kanti indawo ezihlaselwe yilomkhuhlane kakhulu zibalisa iHarare, Chitungwiza, Buera, Gutu, Chiredzi, Mazowe, laseMbire. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Nxa sikhangela abantu abatholakale belomkhuhlane labantu asebefile kukhanya inamba yabantu abanengi kakhulu. Kuyasikhathaza kakhulu thina ngoba siyabe sifisa ukuthi ngabe sikhuluma ngamafiga aphansi kodwa inombolo ezikhona ezabantu ababanjwe belomkhuhlane lasebefile zilokho ziphezulu kakhulu. Yikho ke sifisa ukuthi ngabe uhulumende lokhansili bayengezelela imizamo ukuthi amanombolo la ehle.
Yiphi leyo mizamo kahle kahle, kuyini abangakwenza?
Ya, sike sakhangela insuku eziphelileyo sakhuluma ngokuthi imbangela yekholera sonke siyayazi kulengcekeza, ingcekeza edolobheni leHarare lakwezinye indawo isesekhona kayikabi nganeno. Njalo leyo daba lwamanzi lulokhu luhlupha kakhulu ngoba udolobho leHarare liyakhuluma ukuthi ama-chemicals okuthi belaphe amanzi kabalawo. Yikho ke amanzi ayashoda edolobheni leHarare laseChitungwiza. Sibe sesikhangela udaba lwemasiweji, kasiboni ukuba ngcono noma imizamo eyenziwa ngomunicipality weHarare leChitungwiza ngoba ama spots alamasiweji adubukayo alokho ekhona, kasiboni imizamo eyenziwa ngomunicipality kakhulu abeChitungwiza labeHarare ukuthi amasiweji abe nganeno. Njalo kasiwaboni abantu becouncil bebuya bezolungisa. Singabhodabhoda sibona udubo lwamasiweji lulokho lusesekhona kakhulu. Njalo sikhangela ikakhulu ngesikhathi sezulu izulu elikelana insuku eziphelileyo, amasiweji akade evele khona ayageleza engena emigodini ngoba abanye abantu banatha amanzi avela emgodini lezibholaneni. Amanzi ayageleza abesicina echinga engena phakathi kwezibholane.
Abantu makhaza labo kuyini ongabaxwayisa khona? Sibona nje ukuthi umkhuhlane lo uyamemetheka.
khathesi yisikhathi sezithelo ezinjengabo mango ama avocado pea lokunye okunjalo sikhuthaza abantu ukuthi bengakadli izithelo lezo kumele ukuthi babe leqiniso ukuthi bazigezise okuzwayo njalo bengakadli ukudla kumele ukuthi bageze abantu nxa bevela lapha abavela kona kusenzweni kusemasontweni befika endlini into yaqala ukuthi bayenze ukuthi bageze ngamanzi besebenzisa isepa njalo amanzi abanathayo angaba ngawezibholane kumbe ngawemigodi kumbe ngakamunicipality sikhuthaza abantu ukuthi nxa engamanzi okunatha kababhoyilise anduba bawanathe
umnumzana Albert Mazula isiphathamandla lasenhlanganiso esebenza lezakhamizi zeHarare eHarare Residence Trust ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owestudio 7 Ukugetjwa kwezibholane sekuqalisile kobulawayo phansi kohlelo lukahulumende olo okulethela abantu amanzi olwe presidential borehole drilling scheme olubikwa liqhutshwa kuzo zonke izigaba zelizwe lapho kusilela khona amanzi. Kodwa abanye bayalusola lolu hlelo besithi lubuyisela intuthuko emuva njengoba izibholane lezi sezigetjwa lemadolobheni. Asizweni ingxoxo osithandekile emhlanga weStudio 7 ayiqhubela unkosazana Permanent Sibanda umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ngalolu daba.
Njengama resident esikukhalelayo ukuthi asifise ukuba ngasi reduce to abantu abangani bahlale emakhaya ukuthi amanzi esiwakha ezboraneni thina sekufisayo ukuthi amanzi ekhona kuma-tapped engines ethu singazange saphuma phandle lamagaba so we appreciate inzame zamukenzo kodwa lesikucela kakhulu kulezibona ngathi kungabi nithisa sasibat amanzi engene ema-tapping ezindlini zanokuthi siye ku-tapped
Sikhuluma ngokusilela kwamanzi kuyini elikwenzayo ukulimukisa abantu ngomkhuhlane we-cholera
ama community ngendaba ye-corona ukuthi behlale ukuthi awe ukuthi umkhuhlane lo ukhona ukuthi bengazivikela njani kodwa uma siyananzelela ukuthi indaba yamanzi lofithikawe akukabi le-improvement okwenza kube worse kakhulu ukuthi izulu alimanga ngendlela elijwayele ukumba ngayo i-council iyaprovide amabhawuza kuma-different areas so sesiye sakhulumisana nabo sizama ukuba ukuthi sibacele ukuthi at least belethe amabhawuza lana maybe more frequent yenzele ukuthi abantu bengagcini besiyaamanzi ezindaweni ezingakuma-pip angavunyelelwanga ngoba kuba yingozi siyathola ukuthi kulama-cases abantwana bacina bewela laphana begabule sikhulumisana nesi-council all the time ukuthi bengeze
Lo ngunkosazana Permanent Sibanda umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association abacha bebandla lezano PF bebekhona kusungula lolu hlelo Abraham Green kobulawayo izolo siphinde saxoxa lomnumzana Freedom Murechu umgcini sihlalo wagatsha labasakhulayo kuleli bandla kobulawayo
leli hlelo kahulumende wezanupief usolile inyanga ezimbalwa mhlawumbe umnyaka sibili lapho uhulumende ahamba khona ngelokishi ngelokishi edrilla izibhorane so ukwenzela ukuthi abantu bethole amanzi ahlanzekileyo njengoba usazi ukuthi lapha kobulawayo silo hlupho lwamanzi osolile sikhathi eside kakhulu iminyaka eminingi kakhulu kungacaci futhi ukuthi u-city council wethu usicabangelana kumbe imizamo bani alayo ukuthi lolo dubo lwamanzi luphele so sikhangelele ukuthi luzaphathisa kakhulu leli hlelo lokufaka izibhorane emalokishini ethu njengoba usazi ukuthi sikhangelane lo mkhuhlane lwe-cholera osumemetheke elizweni sizwele ngale kubowanke ngalo so sikhangelele ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bebe lamanzi okugezisa ama-toilets abo lokugeza izandla lokunatha so sikhangela ukuthi hayi uhlelo luzaphathisa kakhulu especially esikhangela le nhlupho ezinjalo.
Sixoxe labanye abathi ukugejwa kwezibholane kubuyisela abantu emuva engani sebesemaphandleni bona besemadolobheni. Ungathini ngalokho?
Ukuthi nje abantu bathanda ukuswela kuphela. Into ingazibe enhle njani ezilongi yenziwe nguhulumende weZANU-PF abantu bathanda ukuswela? Abantu kumele benanzele ukuthi udubo lwamanzi lapha kobulawayo umlando we-City Council. Bathi uhulumende weZANU-PF ubone uqakathekile ukuthi angeyekela abantu beZimbabwe besifa ngesizathu sokuthi amanzi i-responsibility ye-City Council. Babona kufanele ukuthi bengenele bezoncedisa u-City Council wakobulawayo, bezoncedisa umphakathi wakobulawayo. So lokho kuswela hayi kunjalo abantu nje bajwayele ukuswela. Nza unika imizekeliso ukuthi umuntu ungaze umnika amaqanda amabili, elinye uliboyilile, elinye olifrayile. Uyaqasa ukuthi uthi lelo oliboyilile ngayo lolifrayile ngayo oliboyilile. Akusuzuswela into yokukhuluma, but siyakubongela kakhulu ukuthi hayi izibhorane sezikhona silohluphala amanzi and abantu amanzi bayawathanda. Lezi nhlanganiso lezi ezepolitiki ezi-opozana leZANU-PF ngaze enza into enhle njalo baya-opoza, kodwa abantu bona abantu bakobulawayo balithakazelela lolu hlelo because abantu sebethola amanzi. Kunjalo uhulumende seyenza umzamo yakhe layo, sedrile amabhola lo City Council la kumbe izakhamizi ezile capacity kumbe ngathi inhlangahlanganiso ezisebenza esomabhizimusi abasebenza ezigabeni zona lezo, labo kungcono lakho befaka amasola khonaphana so that abantu bethole amanzi. Angiyali sibili akumelanga abantu behlale bekhutshwezwa kuphela izibhorane, kodwa kungabi umlando kahulumende kuphela. Uhulumende sedrile amabhols, uCity Council akafake amasola, efake impompi econnect abantu bekwazi ukuhamanza. Kumbe inhlangahlanganiso ezijejele ezinjengazo ngalezi ozitsho zeyo progressive, labo kabathathe amanyathelo ukuthi abantu belawo bethole amanzi ahlanzekileyo. Kumbe lawo efake amasola ezibhorane zonalezo ezifake nguhulumende, kuyavunyelwa lakho. Bayakhuluma ngohulumende, isibhorane sifake uhulumende, lathi sesicela ukuthi sifakele abantu amasola, sifakele pompi ezakathesi abantu bethola amanzi ebengasagojosi.
Lo ngumnumzana Freedom Morechu, umgcini sihlalo wogada lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF, obekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7. IZimbabwe namuhla ibambane lamazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwemfundo ole International Day of Education. Usuku lolu olunanzwa minyaka yonke mhla ka 24 Zibandlela lonyaka lunanzwa phansi kwendikimba ethakazelela umsebenzi wemfundo lababalisi ekumiseni imibiko yenzondo esibhahile enkundleni zokuxhumana ebulenjini. Usuku lolu luthakazelelwa ngesikhathi iZimbabwe ikhangelane lendubo ezichiyeneyo ezigoqela izinga eliphansi lezifundi eziphumelela kuzifundo ze-O-Level, imali zesikolo eziphezulu kakhulu ema-university, ababalisi abahlala bekhalala imisebenzi ngenxa yeholo eliphansi kanye lokuselakala kwamakhompyutha ezikolo. Inhlanganiso emela amalungelo oluntu e-Amnesty International isikhuphe njalo umbiko ikhuthaza uhulumende be-Afrika ukuthi bengezelele imali eziphiwa kwinhlangothi zemfundo ukuze kuthuthukiswe imfundo kuzwekazi le-Afrika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lokhokhela inhlanganiso emela amalungelo abakhubazekileyo e-Signs of Hope Trust, unkosazana Samantha Sibanda.
Ukuthi abantwana abakhubazekileyo behambe esikolo lokho kusahluka, lapho ngakhangela ama-statistics akhona atshengisa ukuthi almost 1/3 yabantwana kumbe singathi ku-3 abantwana oyi-1 ule-disability ongayiyo esikole ku-primary. So if that is the case, 1 in 3 children is a lot ukuthi bebe lama-disabilities. So sifuna ukuthi kuningi okusafanele ukuthi kwenziwe, from ama-policies, from ama-buildings, ukuthi ama-attitudes abantu.
Sibona usuku lolu lonyaka lulombiko okhuthaza ukuthi abantu bananzelele umsebenzi omkhulu owenziwa ngababalisi kumbe izikolo ekumisweni kwenzondo kumbe amazwi obandlululo. lina lamazwi liwathatha njani
amazwi lawo ayenze ukuthi abantu abakhubazekileyo kufuna besekela ukuphuma behlangane nabanye abantu izinina singathi ku-offline kumbeni online kuyafana nakuma-inthanethi lapho bacina bengasakhulumi bacina bengasayenzi lutho abanye baba nama-depression abanye baba nama-mental health challenges so kusuka sekekuningi kakhulu ngasore sekuthi sibona imbiko leyo elamazwi angakho right sibona ukuthi abantu abakhubazekileyo bona be-struggle ukuthi bebe khona ku-society
sibone kuphuma ama-results awe-o-level awomnyaka owedluleyo efika wona ku-30% abantu abenelisa ukuthi baphumelele nxa sikhangela abakhubazekileyo ubona baphumelela kanjani ezifundweni njalo kuyini elibona sengathi kufanele kuthuthukiswe
sesekuenza phambi ukuthi ngikupoint out nje ukuthi abantu abakhubazekileyo i-transition yabo ukuthi bevele ku-primary kwindingi ku-secondary kwindingi kumele abantu abanama-disabilities bajopha out beceda nge-grade 7 abanye abasadluleki phambili sebecala kudinge nama-vocational training so it's very likely ukuthi bona ngabo vele ababalwa khonapha inani labo lisuka liye phansi abantu abathatha i-secondary education but mhlawumbe kubonga izinto eziningi ezenzakalayo like for example so izimsethisi introduce ama-video assessments especially for abadeaf and hard of hearing
njengenhlanganiso ilanga leli libona sengathi liyaphathisa na
ngoku ama especially like ama-days lawa ayabefake eceleni nje ukuthi namhla ngikukhuluma ngabekho anceda ngoba kuyangezelela inkulumo eyabe ikhona around that subject so in this case education namhla abantu abaningi basuke bakhuluma ngayo i-reflect ukuthi what should be done thina ngethu njengenhlanganiso kunezinto eziningi esizenzayo like kade sikhuluma namhla ukuthi si-advocatele ama-i t siyakwazi ukuthi i-education yayenza ukuthi umuntu e-realize ama-writers nxamuntu engakwazi ukubala which means maybe i-inthanethi kasezekwanisa ukubala ezinye izinto zezawubhelakhepha so i-education is a-foundational human right so nxa sikhangela ngelanga leli kube lilanga lokuthi sikhulume nabantu abaningi si-raise i-awareness sidinge le-support yezinto esizenzayo njengenhlanganiso
Unkosazana Samantha Sibanda ukhokhela inhlanganiso emela amalungelo abakhubazekileyo e-Signs of Hope Trust ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Umthethandaba kaMantshi weMaswingo ukhulule izakhamizi zakulendawo ezingamachumi phose ayisikhombisa 66 ezabotshwa ngomvulo zisetheswa icala lokwephula umthetho ophathelane lokulondolozwa kwamanzi owe-Water Act ngowakha imizi duzane ledamu leMtirikwi. Abantu laba bakhululwe ngemali yesibambiso i-bail izolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umkhokeli wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights umnumzana Khumbulani Maphosa.
Kubaqakathekileyo ukuthi ikakhulu ngalolu daba kunezinto ezingane zitshekile nje ngalo ngoba abantu laba kabahlalanga izolo nxa kubalwa ukuthi abantu laba sebele minyaka pho sengathi ke ngu-20 behlezi kwindawo umbuzo engiwubuzayo ukuthi bona abamaneja idamu leli bebengaphi iminyaka yonke leli bebesekelelani abantu kuze kube yimizi engu-66 behlezi endaweni esedamu kuyina kade bekwenza bona iminyaka yonke le kungani bengababophukisanga kudala kungani bengabadudulanga kudala kungani namuhla khonoku kokusitshengisa ukuthi kune-problem ekhona eZimbabwe lapho abanqase befuna ukufiksa abanye abantu base besebenzisa imithetho kade beyihlalele bese beyafiksa kanti labo bebevele behlezi phezu kwezandla bengenza umsebenzi wabo
njengenhlanganiso egqugquzela ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu lingenela njalo kundaba zemvelo lamalungelo ayo selike lahlangana yini lo daba olunje mhlawumbe kwezinye indawo laphelisebenzela khona
indaba esihlangana lazo kakhulu yezokuthi amadamu ayaqakathekiswa ukudlula amalungelo abantu pho silizwe lonke nje jikelele sihlangana la khona ukuthi ngase ukukhangela idamu selikhangelwa libe yiyo into emqoka kube sekungamabantu okukhangelelwe futhi ukuthi babebenefita kuleli damu abaseyinto yalutho. Siyakuthola khonokho lalona leli damu elakhiwayo emathekelele North elelethi gwayisha ngani liqakathekisa ukwakhiwa idamu ukudlula amalungelo abantu abazaphambaniswa yileli damu. So futhi lokho akubi lidamu kuphela, sihlangana lakho lama-projects nje athiyeneyo abathi ngama-development projects. Uthola ukuthi kumbe yikwembiwa kwezinto kwama-minerals, kumbe yikwakhiwa komgwaqo, kumbe yikuphelisa kwamadolobho, kumbe yikufakwa kwama-nature reserve, indawo zokuhlala inyamazana zasendle. Lezo
uMnumzana Khumbulani Maphosa ngumkhokheli wenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Esigabeni lapho esixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla silo Bruce Ncube owakhulela kuqembu lemidlalo yokuzilibazisa ele umkhathi theatre kobulawayo osehlabelisa amaqembu amakhwaya enkundleni zokuzilibazisa kwele Bilitane, Australia, Germany la kwamanye amazwe. Ake sizwe xoxa ngomsebenzi wakhe lo Gibbs Dube owe Studio 7.
Ngizalelwe eNjube, ngakhulela eNjube, ngafundiswa liqembu le umkhathi Theatre Works abangifundisa from ngisasemncane from 10 years. Imigido yesintu, ingoma zesintu, ukutshaya ingungu, ngiqalisa ukuthowa emazweni ngile 18 years old. Since 2004 semazweni njengabo Scotland, Ireland, England. Ngifundisa ingoma zethu zesintu, imigido yethu yesintu yezikolo, makhwaya, kuma festivals and all of that. So manje sengibased lapha e-UK eduzane kwe-Birmingham, lapha engihleli khona manje. Lokhu ngisenza umsebenzi wami ukufundisa ezikolo, ukufundisa kumakhwaya, kodwa ngifundisa ingoma zethu zesintu in 3-4 part harmonies, ngesishona, ngesindebele, langesikhalanga, kwesinye isikhathi langesitswana, because you know, Southern Africa ama languages ethu awashare, so kulezinye izingoma esebesikhule ngazo sizaziyo. So ngiyafundisa njalo lezi ngoma ze church and all of that.
Yeah, abantu bathini ngohlelo lakho lolu?
Abantu bathakazelela kakhulu ngoba ingoma zesintu ziphethe zikhuluma ngento eziningi ezijeneyo ezinjengokucelebrate umuntu, let's say umuntu osefile. Thina esikweni lethu asidani kakhulu njengoba sazi la ukuthi siyabe sicelebrate umuntu nxa umbe ufile kumbe umuntu osesijike. Njalo ingoma zethu ziloku zilenjabulo phakathi. Ingoma zethu zicelebrate into ezijineyo ezenzakale esigabeni kumbe society yethu. So abantu bathakazelela kakhulu because bafunda ingoma ngendlela etshineyo from abakujwayeleyo lapha emazweni. So mina ngiyatravela kakhulu kazi. So ngomnyaka ngiyakhonisa ukuthi ngibe sendaweni eziyi-50 ngifundisa ingoma zethu zesintu zona lezi, njalo ngiyabhatalwa kuhle njengomuntu ofundisayo. So ngiyathaba kakhulu ukuthi abantu balapha bakuthakazelela esikwenzayo, njalo labantu bakithi ekhaya sebekunanzelela ukuthi hayi, nxa sisemazweni akutsho ukuthi sesiyenza izinto esizibona emazweni. Okwethu lakho kuhle, khonokho esifika lakho sivele ekhaya sikulethe lapha, kuqakathekile ukuthi sikugcine, njalo sigcine ingoma zethu zesintu ngoba yibo ubuntu bethu, yikho sikhuliswe ngakho. Mina indlela engikhuliswa ngayo, engafundiswa ngayo ukuhlabela, indlela enatural nje ukuthi ugogo yabe engifundisa maybe sebesitshela isitori laphana ntambama, maybe sikhanze ngamazambane kumbe sipheka kumbe sisenzani. So indlela enatural nje, asifundi imusic yethu ngokubhala lanilani, hhayi. So indlela entsha ebantwini labalapha la.
Yeah, usebenza labantu abangani?
Mina ngisebenza ngingedwa, kodwa kuma-festivals ngiyakwazi ukuthi ngifundise abantu nge-400 ikhwaya. It depends ngokuthi ngiyabe ngingaphi. Abanye abantu amakhwaya yabo mebhabele abantu 40, abanye 20, abanye, but ngisebenza ngingedwa.
Kuyadlisa sibiko lokho?
Kakhulukazi. Abantu will not believe ukuthi angisoze ngisho ukuthi ama-figures ami ukuthi ngithola malini, kodwa hhayi ngiyabhadalwa kuhle mfowethu, ngiyabhadalwa njengabantu balapho ukuthi babhadalwa njani, ngoba into yami sengayithatha ngayifaka ebangeni eliphezulu. Iyahlonipheka. Like last week nga-invitwa ngenye igroup okuthiwa i-Natural Voice Network, ilabantu kumbe 1,000 group members bangi-invite ukuthi be-keynote speaker kwi-gathering yabo. So kutho ukuthi bayananzelela ukuthi hhayi lo muntu usebangeni eliphezulu njengathi, asimhlonipheni lathi simlethe lapha sizwe ngesitori sakibo. So bengingale ngibafundisa ngokwakithi, ngibatshele izitori zakithi ukuthi sifunda njani, njalo iZimbabwe ilizwe linjani, njalo sinama-languages amangaki, ama-tribes amangaki. So hhayi ubhadalwa, hhayi ngiyabhadalwa kuhle sibili.
Lo nguBruce Ncube odabuka koBulawayo, bexoxa lo Gibbs Dube oStudio 7 ekwelebhilithane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo ngutabo kaNcube. Lisale.